wethule umthetho kakhulu u-Army Commander ukhulume into ephambene lesisekelo sombuso i-Constitution yeZimbabwe. Kayivumi ukuthi labo abangamasosha abasesipholiseni noma yibathi njalo abayizisebenzi zikahulumende bangene kwezepolitiki basekele ibandla kumbe bavimbele ibandla. Ngakho-ke izinto azikhulumileyo kazikho emthethweni, kazivunyelwanga nakancane.
Ye, kodwa siyabona Lozinovahle owayengu-Army Commander owakhuluma khonokho kuthi awusezesalude abantu abangayanga empini. Kambe kuyabe kusijoni nxa lo Army Commander wakhona manje ekhuluma khonokho.
Ngiyabonisa ukuthi umthetho kawuhlonishwa ngendlela efanele elizweni, ngoba njengasikhathesi sokusuka ku-2013 ukusiza ngapha, i-Constitution yethu icacwe kakhulu ukuthi vele amabutho kawasondeli kwezepolitiki. Kodwa-ke njengoba usisho ukuthi sile history ende yokuba amabutho angenele kwezepolitiki, kuyinto engafanelanga yenzeke. Ukuthi babe sempini behamba le bandla elithile kakutsho ukuthi bakuveze emphakathini. Angavota ngendlela afuna ukuvota ngakhona, kakuvinjelwa ukuthi abasesibuthweni bavote, akuvinjelwa ukuthi amapolisa avote, akuvinjelwa ukuthi amajaji avote. Bonke bayavunyelwa ukuvota. Okungavunyelwayo yikusebenzisa isihlalo sakhe akhankasele ibandla elithile kumbe avimbele ibandla elithile, kodwa yena ngaphakathi enhliziyweni yakhe umethanda ukusekela ibandla elithile elithanda ngezizathu alazo. Lokho kuqondile kusemthethweni. Okungavunyelwayo ukuthi abesekuveza lokho athe kuveza njalo abesesenza izinto ezingekho emthethweni ezokukhankasela ibandla elithile kumbe avimbele abanye abathile kumbe avimbele inkululeko yabantu ukuthi bakhethe okhethweni olukhululekileyo.
Kuqondiswa njani kolokho kwethulwe mhlana?
Bangaphansi kuka-Commander in Chief ukhona ophethe amabutho elizweni lonke, upresident welizwe. I-Constitution yeZimbabwe kwenza kucace kahle ukuthi nguye obafaka ezihlalweni abakuleziyana eziphezulu, nguye ukhomanda, nguye obakhontrolayo. Ngakho-ke nxa besephula umthetho kungaphansi kwakhe kuyithi nguye ofanele abone ukuthi imithetho iyalandelwa. Akekho omunye umuntu ongakulungisa khona lokho ngaphandle kwalo abaseva bengaphansi kwakhe, upresident, ngoba uyayazi i-Constitution ukuthi ithini. Kumele akukhuze khona lokho, kungaze kwenzeka, kungaze kwaqhubeka ukuthi abantu babone umthetho engathi abantu abalandawalayo, ikakhulu laba abasesibuhleni abasesipholiseni. Yibo abantu okukhangelelwe kubo ukuthi basemphe umthetho, bavikele umthetho, hayi ukuthi bawephule.